Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Thatheke leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i-1 million kuphela na?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwele Melika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sizathatha le mthubo ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumeni nje kamnankakho kumele ukuthi uphiwe iwarning ukuthi khona kwaba kwenzayo ukuvala i-CV space ku-dangerous kiyo i-regime, kiyo uhulumeni kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMatabeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga Mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanumbers abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola i-enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties bayenza i-commission bahambe emazweni one by one babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba o indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azo register athole i-number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki so khonapho sithi hayi mina ngiyibona i-number le iphuma iliqiniso ngoba singakhangela futhi ukuthi ama remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyakhambayo last year so khonapho futhi enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union MoneyGram LearnLearn yiba bakwazi iqiniso bonabo ukuthi abantu bangaki and then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lethu lelabantu abangaki abaphandle ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number ngoba abanye sebafa abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrahundi lani le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas obachayi double up besiya khona le emazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Elo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kweMelika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweMelika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi eUnited Nations General Assembly eNew York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke yindlela yokuthi omongameli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Damburai Kwekwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngapha kweMelika njalo isebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices, exoxa logena kuMede Saidi weStudio 7.
United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonale inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations eNew York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Umongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina ke likhangelela ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonona ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu umumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwamahofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhla ka 24 Mpandula eNew York ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzane na chamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilapha.
Lapha ke sinxusa wonke umuntu oweZimbabwe oyenelisayo ukuthi abe khona eNew York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lonyaka indaba yokhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ngingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungelabuqili, ukhetho olungelakuhlukumezwa kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe nathi mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama ofisi e United Nations e New York.
Lo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obeqoqa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esale minyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni weUnited Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano yeUnited Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unxuswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lweUnited Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo oPVO amendment bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, efaka bakhe oyabe be-appointe uminista ekahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukutheni i-funding bekuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizahluleka ukuthi zikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yabe sihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona lakuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe sebanile ama trade union nalawo konke nama opposition political parties sana zeludi kwagcina sebesiya ku revolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kaMnangagwa kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona okwabakwenzayo ukuvala isivil space kudangerous kiyo iregime kiyo uhulumende kaMnangagwa, ukuthi abantu kunabamphikisayo uma bengasela sinye ispace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela kubaphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they'll be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla, uma kuthe kwabanzima ngeke esebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani, linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
ukuze ziphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba
kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende sithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye ngimele istudio 7 ngise Harare ngingumevis gama
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNew York Times lolodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weLebhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubarak ebulili ma west hayi mfuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakithi bengalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi bengabazukulu bamashona njengokwakusetshenziswa sibusiso moyo ojonathan moyo wonke labo onkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilobudlelwane lamashona labantu besikhala langeni lezinye inhlobo zemathebeleland besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa bezodivida nje amavotes eopposition so abantu bakithi ngenxa yokungavuleki kwamehlo ababoni ukuthi omqondisi nga iproject ezani umthwakazi nje ukuthi idivide iopposition vote so umuntu uma evotela umthwakazi usifananela lomuntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngalutho yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe lutho ithenjo ifunayo leyo sozuyitholi yabumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano so abantu abakithi vulana amehlo lingaboyengwa ngamaproject ezano omthakazi afandwa ezano ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela linjani basakazi abahle hayi siyabonga ukusebenza kwemadoda isizwe imbono ehlukeneyo kubahlali belizwe hayi mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni sasemandawe ward 22 bengithi mina ndlulisa umbikothi la engikhona ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveka ngananzela ukuthi abantu abaregistered people are not registered loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza kezi zakhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelela ukuthi abantu abakoregistered abantu ukuze abantu baregister abantu abaningi abaregister cela izeke isondele phasi kwabantu
ngibingelele kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke labalaleli ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana lezanu izanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunde eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina sihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani kusasa lazo limi njani landi nabazali lilandelayo ifuture abantu benu ikuphi mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo abadala labo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa balungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe asike sizinukena amakhwapha impela sizinuka amakhwapha ukuthi athi silandelani uyakhokhelwa isiphofu ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodoka lapho kulamatshe lapho kulani kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli yonke into inuke kuze kunuke lebhola ibhola elikhahlelwayo imidlalo ivalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli bona abantwana bayakhe ezizweni lapho abafunda khona.
Unjani umsakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi mina ngifuna ukuphendula lobaba lo othi yena abantu be-CCC badlula sisengu bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engaliqhuma naye ilizwe laseZimbabwe. Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa kona umqondisi sekungu-president wasemathembeleland. Ngoba nawe uyayibona nje imathembeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale mathembeleland emakhaya kubocholocho kuphi. Ya wena nje ZANU-PF. So wena cabanga ukuthi umqondisi nje ngaliqhuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe yi-president ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Ye uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi engaliqhuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje dugisa abantu nje ngento engekho. Uyavele iqhume ngaphi umqondisi ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho ne-ladlula sisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqhumilizwe laseZimbabwe and futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yasemathembeleland at least uChamisa unawo lama-chances lawo.
Salubonani emsakazini we-Studio 7 ningabe linjani kodwa aliyaphila labalaleli baziphilele kodwa lapho abakhona. Mina sengiyavuma mina ukuthi hayi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe sengiyavuma mina sengiyavuma kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyathi awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani sasithi sona sikhuluma isishona why uhulumende weZimbabwe sesiba lenkulumo kodwa kungafanga muntu laphana kodwa kwatshisa umuntu wafa ngokutshiswa akazange wakhuluma lutho kwezosithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena lisho ukhuluma isishona so sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhona hayi eZimbabwe kuyabandlulwana kuyabandlulwa kuchuthi lokhu awuqali ngomqondisi vethu amashona lamandebele kuchuthi kusukela phezulu le ngiyabonga msakazi.
Studio 7 siyalibingelela kwantu nkamili nkomukini lonke ma-Afrika mahle silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa kwabantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa-ke la ilokuzi-RP le siyayikele ngane yiyo esiyifake uhlukuza ilokuzeni i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa-ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is-wasting time kungani bengazami ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula ngoba phandle kokulwa ngekukhululeka ilizwe ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle kuthatha ilizwe kuliwe loko kuloko kuthiwa hey amalevota lawa hayi mna ngifuna ukukhuluma manga i-RP la azame iphathi zihlangane zibe ngamaphathi ahlangeneyo hayi khona ukubumbo esiqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzina ama-political ayadla kanti kungabunjwa kube iqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funda into eyi-1 estrong so hhayi ngiyalungelela lonke lihlobo hayi ke lizame ukuthi lisezele konoko lingabe liloku likhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu lo muntu limekele yenza okwakhe kodwa sitshekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Salubonani u-Studio 7 hayi ungulube lapha e-Cape Town hayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi hayi siyalivingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya nabaphandle hayi siyalivingelela lonke bese ngibulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke i-CCC salubonani mamukase imese mazimbabweni pa-CCC singasaruthi reganda hayi cela ubuze lapha kini ukuthi ani bezanu babona yibo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe othi yibo abakwazi ukubusa na elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uChuma nalowo mbuzo lo ukuthi lo kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngokuhlala kakuhle yini hayi ngicakele imbuzela uChuma lo gawule ukuthi into abayibonayo ayiboni inhle yini abantu behle begcwele ilizwe phandle amanye amazwe bexotshwa lezibhedlela babona into emnandi na hayi ma bekhoya cakele ngidibanise nabo labelayinini yabo hayi ngiyacela ngengikhulume nabo ngiyabonga Studio 7 ngiqhubela message yami ihambe angifuni kuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngembezi sibona bathini ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabe imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupporti izano ngoba bathi sisizi omnyuthi sisizi kayifuni izano kayifuni asoza votela uchami so ukuthi bavotela ngoba lo mkondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani bayasilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumila izwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izano yakhona le kulokuthi bathi uchami sabamfuni umnangaka bazaliquma balithini kungavota kungasihlale kuphela siphonge ubukela
salibonani 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 ku Studio 7 injalo ku Studio 7 aba yaphila zithi kubingelela ukuphela ku Studio 7 hlobo labangani lonke ngendawo ngezindawo bingelela khonale esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha bingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i Studio 7 naye umuntu ayo Studio 7 omkhulu kakhulu bebe bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bingelela tawo khona lapha emaphisa lapha umdaweni noma emnyelini njani mtala wami amnakhona yakwada amdalela Studio 7 lapho khona mntu kubonga nje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnenge. Omama besigaba sebandla le-CCC, Citizens Coalition for Change, eMatabeleland and South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amanengi eqembu leZaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uxubanise ingoma yabo mama laba ethiwa phansi komfana wahlanganisa leziginci kesizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokwakuphekile.
ekhangela ngaphansi komfana kulento esukumayo yiyo ke ingoma yeCCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.